で。Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 30 kuMpalakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Lapha eMathebeleni ukuthi sithi akula bukhokheli, siyake sikhuluma nje akula bukhokheli lizwe lonke, kuqalela phezulu khona ngalesigodlweni kuyehla kusiya phansi. Ngoba ngasikhuluma ngobukhokheli sasikhuluma ngomuntu omela abantu, abantu esinabo basezikhundleni kuphela kodwa bakhangele ukuthi basuthise izimuli zabo.
Abantu abaningi ezigabeni zeMathebeleni bathi sebelahlekelwe lithemba lokuthi bazathola inkokheli elohlonze kwezombusazwe edabuka kulesi sigaba selizwe.
Enhlelweni zokulizwa kumgwaqo kusiphambanise kakhulu enhlelweni zokuhlanjwa kwamanzi, kusiphambanise kakhulu enhlelweni zokuthwalwa kwezibi. Ngathi ngakhangela yonke nje isezilivali into yamafutha isiphambanise kakhulu. Kwasuka kwaba yukuthi ngokuswelakala kwenhlanhla izulu langalikhona.
Umeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni uthi umnyaka lo ka-2019 esiwugqiba ubulukhuni kakhulu kuzakhamizi. Ngesikhathini engilinde ukwamukela umnyaka omutsha ka-2020, abanye beZimbabwe kweleBotswana bathi akuthembisi kangako ukuthi umnyaka omutsha uzabalethela inguquko. Zonke lezi ndaba lezinye lisasizwa kuwona lo msakazo. Abantu abaningi ezigabeni zeMathebeleni bathi sebelahlekelwe lithemba lokuthola inkokheli yelohlonzi kwezombusazwe edabuka kulesi sigaba selizwe, ngoba ekhona okwamanje uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo yokuthandabuza ubukhokheli bebandla leZANU-PF leliphikisayo ele-MDC ludaba egudwini kwabaningi abadabuka emkhonweni waseMandebeleni. Abanye bethi zikhona inkokheli eMathebeleleni, kodwa abanye bethi izwe ngokwalo alila nkokheli eziqotho. Umnumzana Obert Ndlovu, isakhamuzi seNketha, uthi inkokheli zikhona kodwa ziyethuswa umkhokheli okhona khathesi elizweni.
Inkokheli zeMandebeleni zikhona ziningi kakhulu, kodwa ubugwalo sobukhona lapha ngenxa yomumo wenalo, ngenxa yenkokheli yethu le ephezulu nale yabathi ng-ED enini lanini yabaqedayo yabaqeda khathesi nanku ulwisane lomfana kaNdiweni uChief, sebe sesaba ukuthi bephumele egcekeni.
Umnumzana Morgan Shumba, isakhamuzi sakobulawayo, yena uthi abantu abaphiwa amathuba alinganayo.
Abakaphiwa ithuba abantu besiNdebeleni ukuba bephathi, aluba kuyavuma kube le term okunga-introduce ukuthi hayi setheni i-term leya sike sipheni abamashona, enye i-term sike siphe abantu besiNdebeleni, kulapho ekade sizavuma ukuthi hayi ngempela kula bantu abanjalo eMandebeleni. Kathesi asingeke sikhomente because abakaphiwa lelo thuba.
Uqhubeke ethi umbuso wezabelo uzaveza ukuba ubukhokheli bukhona.
Abavulelwa amathuba amahle eMathebeleni, labo beziphathele indawo yabo, kulapho abazabona khona i-leadership. For now we cannot asingeke sikhomente ngalokho.
Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi zikhona inkokheli eMandebeleni, labo abathi azikho bayaphosisa.
EmaNdebeleni ikhona inkokheli engabuse eZimbabwe. Lokho kukhulunywa ngabantu ukuthi eMandebeleni akusela nkokheli engabuse eZimbabwe. Zinkulumo zabantu njengoba ilizwe lile democratic space, abantu bavunyelwa ukuthi bakhuluma bakufunayo. Kodwa lo othi eMandebeleni akula nkokheli, hayi uyaphosisa ngombono wakhe. EmaNdebeleni inkokheli zigcwele, njalo mina ngiyakhona inkokheli engabuse ilizwe lile leZimbabwe.
Umnumzana Thomas Sithole olwela amalungelo oluntu uthi ubukhokheli buvele abo
kho ezweni jikelele. Mina ngibona ngani uma sithi kabukho eMathebeleni siyabe singakhulumi iqiniso, ngoba uma sikhangele ilizwe lethu nje jikelele kukhanya ngani vele ubukhokheli kabukho. Ngikusho ngenxa yokuthi khathesi lapha esesikhona njengelizwe akula okuhambayo, konke kubuyele emuva. So kutshengisa khona ukuthi ubukhokheli yiyo into engekhona.
Umnumzana Mandla Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uvumelane lo Sithole.
Lapha eMathebeleni ukuthi sithi akulabukhokheli, siyabe sikhuluma nje akulabukhokheli lizwe lonke. Kuqala phezulu kona ngalesigodlweni uyehla kusiya phansi, ngoba ngasikhuluma ngobukhokheli sasikhuluma ngomuntu omela abantu. Abantu esilabo basezikhundleni kuphela, kodwa bakhangele ukuthi basuthise izimuli zabo.
Ukubhubha kukadokotela Dumiso Dabengwa kubika kuthiye isikhala esikhulu sobukhokheli ezweni, kodwa abanye bathi inkokheli zikhona kodwa aziphiwa amathuba aqotho okuba babonise ubukhokheli babo lokukhalipha. UNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubikwa eyiyo inkokheli yomdabu ekhona okwamanje emela abantu, bethi abanye bahlehlela emuva besesaba umbuso okhona ezweni. Izolo ekhuluma ekoBulawayo ngensonto yomthandazo ezweni, umongameli Emmerson Qambutso Mnangagwa ucele uZulu lenkokheli yonke ezweni ukuba bakhulekele ilizwe, kodwa iningi labantu lisola umbuso wakhe bethi awuvezi ubukhokheli obuqotho ngenxa yembali yakhe yayizolo, ikakhulu ukuphatheka kwakhe kumbhuqazo wegugurawundi angafuni ukukhuluma ngakho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Solomon Mkoni uthi umnyaka lo oka-2019 esiwugqiba kusasa ubulukhuni kakhulu kuzakhamizi kanye lekuqhubeni inhlelo zaleli dolobho ezibalisa ezamanzi, ezamabhizimusi lokunye ngenxa yomnotho welizwe oqhubeka usehla. UCouncillor Mkoni uthi iningi lezakhamizi liyehluleka ukubhadala indleko zalo kukhansili ngoba liswela imali kanye lemisebenzi.
Umnyaka lo ka-2019 ubumnyaka onzima kakhulu kwezamabhizinisi ngoba ikhansili ngumsebenzi wamabhizinisi. So sibe lokutshintshwa kwemali, sacinga sisebenzisa imali yakuleli. So khonokho ukuthi phakamiseka khona inhlelo zethu singathi budget, ukuthi besihlele ukuthi sisebenzisa imali kwamanye amazwe. Kulokhu kusiphanda phakamiseka kakhulu, sibone intengo yamafutha edizili ekhwela nezinye ezinye, kukathi sesibhajethele umnyaka wonke ukuthi sisasebenzisa inani lamafutha angani. So lokho kusiphakamise kakhulu enhlelweni zokulungisa umgwaqo, kusiphakamise kakhulu enhlelweni zokuhlanjwa kwamanzi, kusiphakamise kakhulu enhlelweni zokuthwalwa kwezibi. Singathi ingakhange yonke izinto ezisilivayo, into yamafutha isiphakamise kakhulu. Kwasuka kwaba yukuthi ngokuswelakala kwenhlanhla izulu langabi khona, waba le drought ukuthi amadamu yethu abe namanzi amalutshwane esikhangela umnyaka lo ka-2019. Obone sesireshiye namanzi ukuthi abantu sisebenzisana amanzi angaka, sesivala siqale ngo-June sivala ama-48 hours, safika ngo-September sesivala 96 hours. Zingathi ngamalanga amane abantu bengela manzi. So zingathi umnyaka onzima kakhulu umasipala wakoBulawayo.
Kungabe kuzakuba lobubelo yini ngomnyaka ozayo?
Sikhangele ukuthi uhulumende uyathembisa ukuthi ezomnotho zizaguquka, kuzaba ngcono emnyakeni olandelayo. Lakhonokho sikhangele njalo ukuthi abantu sebekwamukele ukuthi imali yakuleli yesisebenza. Kodwa-ke yilo supu lokuthi kule impahla zokusebenzisa esizithenga ngemali yakwamanye amazwe, kubandawandawa ile limithi yokuphethwa kwamali ithengwa ngemali yakwele Melika, sithenga kubo-China ngamanye amazwe enzalo. Kodwa-ke sithembele kona ukuthi kume ngenxa yesithi umnyaka olandelayo kwezomnotho zabe zingangisigoqolile. Sikhangele ukuthi lathi ngethemba, asilahlangathemba, sikhangele ukuthi kuzoba ngcono.
Lo Councillor Solomon Mkoni, umeya wedolobho lakoBulawayo, sixoxela ekhona le koBulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lesi bamba akuma kakasi aku 909 medium wave, lagu short wave 6175, lagu 7255, ekseni, susela ngo 6, kusiya ngo 7. Kuti gentambama kususela ngo 8, kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi inengi lilinde ukwamukela umnyaka omutsha ka 2020, abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi akuthembisi kangako ukuthi umnyaka omutsha uzabalethela inguquko, ikakhulu bekhangele isimo ekhaya. Intatheza indaba Studio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCameroon kwele Botswana.
Umnyaka ka 2019 ube ngumnyaka olukhuni kunengi kwele Zimbabwe ngenxa yesimo esingamanga kuhle kwezomnotho lazombusazwe. Abanye baqhubeke bengena kwele Botswana besiyadinga ongabaphilisa, inengi lingena okungekho emthethweni. Esikhathi umhlaba jikelele usulunguze umnyaka omutsha ka 2020, abanye kwele Botswana abafana lomnumzana Theophilus Moyo bathi isifiso sabo ikubona amathuba emsebenzi evuleka ekhaya, noma nje besazi ukuthi lokhu akuthembisi.
Njengoba libona sakhula sifuna lathi ukudevelopha siyakhe imizi, kodwa isimo ekhaya asisivumeli, kunengi okusincindezelayo. Abanye ba overseas, kodwa lathi afunthelethi lizwe lalo lithuthuke, sibe able lathi ukuzimela, diphende kwelethi lizwe, sithole imisebenzi eminingi, ama-opportunities.
Unkosikazi Sithembile Khumalo uthi njengabazali kubazwisa ubuhlungu ukuthi sokumele bakhulise imuli ezingaphandle kwelizwe, abantu abo begcwele amazwe wonke.
U-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu ebantwini, ikakhulu sikhangela ukuthi engxenye 2020 engaba ngcono. Abantu abethu nje baphandle kwamazwe, bagcwele indawo zonke, eBotswana kubo South Africa. Sikhangela ukuthi maybe u-2020 engaba ngcono kwenza ukuthi le msebenzi itholakale. Lezulu lakho liphinde la compounder ubunzima osihlangane lapho.
Umnumzana Isaiah Ndlovu uthi akubone eBotswana umnyaka 2019 kuyadanisa lapho inengi leZimbabwe liphila emsetshenzanyana litshona lifole ezitalateni.
Kuyadanisa kakhulu njengathi abantu abadala ufika esigabeni sokubona abantu bedobeka kangaka kuleli lizwe. Izolo ngithe ngihamba nje ngabona abantu bakithi bephakamisa izandla bedinga imisebenzi, ukuthi ilizwe lakithi ngabe liyalunga, abantu bayenzela izinto abazifisayo.
Umnumzana Thabisi Dube uthi umnyaka ka 2019 uqhubeke ngendubo esihlupha kakhulu abadinga umsebenzi kwele Botswana, ikakhulu udaba lokuthola amaphepha omsebenzi.
Kunzima ukuba selizweni elingasilo lakho, indaba yokuthola amaphepha iyahlupha kakhulu, njalo nxa ungasatholanga amaphepha kuba nzima ukuthi uthole umsebenzi lawo ongakuphi imali engathi ingakuphilisa, iphilisele imuli yakho. Ngikhayelela ukuthi ngo-2020 ngakuyavuleka, uNkulunkulu angenzele kahle, ngithole amaphepha nami ngithole umsebenzi wami omuhle, ukuthi ngikhone ukuthi ngigcine imuli yami.
Indubo ezifana lokuxotshaniswa ngamapholisa ngesizathu sokusalala kwemfanelo yokuhlala eBotswana, ungatholi imisebenzi, ngokunye okube kubhekane labeZimbabwe kweleBotswana ngomnyaka ka-2019. Iningi labantu liveze ulahlekelwa lithemba lokuthi isimo esikhona kwele Botswana la kweZimbabwe sizafa saguquka eminyakeni omutsha ka-2020 esungena kuyona le iviki. Ngumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngo-Live Talk namhlanje silipha ithuba lina abalaleli bethu ukuthi litsho elikukhangelele ngomnyaka ka-2020 esiwusungula ngolwesithathu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silitshintshe ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulimele abantu abalichumi lanhlanu 15 abakade bephakathi kwemota enkulu ephoselwe ibhomba izolo ngabanakanelwa ukuba ngamalweca acham. Kwele Guinea-Bissau, umsebenzi wokubala impumela yokhetho lokudinga umongameli obeluphindwa olweRunoff lubikwa luqhubeke kuhle namhlanje. Abantu ababili babikwa betshonile walimala kakubi owesithathu ngemva kokuba omunye owesilisa evuke ubhova wadubula enkonzweni eduze le-Fort Worth eTexas khonapha eMelika izolo. Omunye wabatshonileyo ngumaqala ukudubula oficwe ngamapholisa esevele esebulewe ngamanye amakholwa aze enkonzweni ehlomile. Kwezempilakahle, ukutshisa kwelanga okudlulise amalawulo kubikwa kulakho ukubangela imikhuhlane ehlukeneyo efana lokusilela kwamanzi emzimbeni, imikhuhlane yejwabu enjengemvukuzane, ukuqaleka okubizwa ngokuthi yi-heart stroke leminye eminenginengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni engabangelwa yikutshisa okukhona kulezi nsuku eZimbabwe. Lezulu lingani kuhle ngenxa yodubo lokuguquka kwemkhathi emhlabeni jikelele. Dokotela Mthabisi Bebe uchaza ukuba ukutshisa kwelanga kuhlasela ijwabu labantu ikakhulu abamhlophe kanye labamnyama abasilela okwenza ukuthi ijwabu libe lombala imelanin abaphila le-albinism.
So because izinto eziningi especially ku skin kumbe ijwabu lethu ungatshiswa lilanga kakhulu sometimes uyakwanisa ukufa ngenxa ye-condition of tire i-heat ilanga lona ngokwalo li-affecta iskin sethu kakhulu abantwini abaleskin esikhanyayo fair skin people lama-alb imelanini yabo indishwane kakhulu so i-heat liyana ukutshisa kwelanga lokhuyana kuyaba-affecta kakhulu especially isikini sabo, ijwabu labo.
Uyaqhubeka njalo uBebe ethi ilanga lilakho ukudala umkhuhlane wemvukuzane.
So ungatshiswa uba lama condition, pre-cancerous conditions. Kusho ukuthi umkhuhlane ongakwanisa ukugcina usukhoza imvukuzane kumbe i-cancer. Then ilanga lona liyakwanisa ukukhoza i-cancer, especially abantu bale albinism. Lamakhiyo, kuyakwanisa ukuba yi-melanoma, lamanye ama-cancer amaningi-ningi nje. Thina singagcina njani ukuthi singatshiswa lilanga? Kulama-sunscreen lotions abangasebenzisa, uhlale emthunzini sonke isikhathi, njalo ugqoke ingwani nxa kutshisa. Abanye bathi uyakwanisa ukugqoka even izigqoko ezikhava umzimba konke.
Umongikazi sibone okuhle Nyirenda uthi omunye umkhuhlane obangelwa yikutshisa yikuqaleka okubizwa ngokuthi yi-heat stroke. Uthi lokhu kuvikeleka ngokunatha amanzi kanye lokugqoka ingwane ezivalela ilanga.
Ama-diseases esilawo ayenziwa yikutshisa, i-heat stroke, nxa ungahamba elangeni. Obviously iskin siya reacta to ila. I-heat stroke yenziwa ukuthi umuntu uyabe sengasela manzi emzimbeni, yenziwa ukuthi i-blood pressure yomuntu iyayehla nxa amanzi egazini semalutshwane. Umuntu angaba le-heat stroke kumba feyinte, kumele ahanjiswe emthunzini, elaliswe phansi, inyawo zakhe zikhweze phezu kwesitulo kumbe umuntu aguqe phansi azifake phezu kwamadolo akhe ukuthi igazi liye ekhanda. Yikho ukuthi umuntu avuke nxa silamanzi aqanda siwafake entanyeni, i-temperature ibisehliswa mbijana mbini.
Unkosikazi Samantha Zulu isakhamuzi sakoBulawayo uchasisa ngeminye imikhuhlane edalwa yikutshisa kwelanga okudlulisileyo enjengokusilela kwamanzi emzimbeni.
Ukutshisa kwelanga kudala imikhuhlane eminingi kuZulu. Kulezi nsuku abantu batshaywa ngamakhanda angapheliyo, so kufanele sihlale sinatha amanzi amaningi ngoba sisengozini yokubanjwa yi-dehydration. Abanye ngababulawa yinyongo behlanza kokuphela ngenxa yelanga leli elitshisa kakhulu. Abantwana kulezi nsuku baphuma umhungula ngenxa yelanga leli, ngapha lamanzi awatholakali koBulawayo. Lokhu kusifaka engozini enkulu njengezakhamuzi.
Unkosikazi Nobuhle Nkomo olikhosikazi elilengane esamunyayo uchaza ukuba ukushisa kwelanga kuhlasele njani ijwabu lomntanakhe.
Ukushisa kwelanga kule mkhuhlane ebakhona ehlasela abantwana, mina ngubone kowami umntwana ngikhuluma nje. Umntanami ule 3 months khathesi njalo lomzimba omkhulu, lokhu kwenza intamo yakhe ibe lamavingqovingqo. Umntwana sele heat rash engapheliyo, sengizame konke lapha especially entanyeni, usengani uyaxathuka vele. Mhambise clinic bangitshela ukuthi lilanga, bangikhuthaza ukuthi ngigqokise impahla ezilula njalo ngimunyise kakhulu ukuze angabi dehydrated, ngoba besithi khathesi antikakanathi amanzi. So ngimunyise kakhulu. Isikhathi eziningi ngiyathola umntwana ngapha esekhala ezama ukuzwe naye nge-heat rash le.
Uhlangothi lukahulumende olucubungula ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department soluvele lwazisa uZulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizahlaselwa yokutshisa okwedlulisileyo lonyaka, leZulu lalo lingasoze line kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo namuhla intatha izindaba yethu Joseph Njanji usethulela indaba ebezisegudwini ngomnyaka ka-2019 kunhlangothi ezehlukeneyo ezigoqela inguqu, ibhola lokuqaga, imincintiswano yezwekazi le-Afrika leminye.
Umdlalo webhola lokuqaga i-netball ngumdlalo odlalwa kakhulu elizweni laseZimbabwe, ikakhulu yezikolo, kodwa bekungesiyo mdlalo olandelwa ngabaningi nxa kuqathaniswa nemidlalo efana lowenguqu kumbe wekhilikithi. Lonyaka lomdlalo ubesematheni wabalandela ezemidlalo kwele Zimbabwe ngemva kokuphatheka kweqembu labesifazane kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwe elizweni lase-England ngenyanga kaNtulikazi. Bekungokwakuqala kumbali yelizwe leZimbabwe ukuba iqembu leli elaziwa kakhulu ngegama elithi Gems lifinyelele ukuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba, kodwa indlela idlale ngayo imangalise abaningi njengoba liphushelise endaweni yethoba nembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha. Indlela yeli qembu eliqhube ngayo kumidlalo yezizwe zomhlaba idale ukuba libe yintandokazi yabaningi abalandela ezemidlalo emhlabeni jikelele, kodwa okusuke kwadanisa yikuba lithwale nzima ukuba lithole isibongo lisasekhona le kwelengilandi lalapho seliphenduke ekhaya. Intathelizindaba esebenzela edolobheni lakobulawayo uSharon Sibindi uthi kumele kube lenguquko kundlela amaqembu abesifazane amela ilizwe kwezemidlalo idlalo aphathwa ngayo.
Siyazigqaja sibi kakhulu ngokwenziwe ngama-Gems, but indlela abaphathe ngayo hayi ayikho mnandi. Lokho abakwenzayo yimbali elizweni lethu and into enjalo ayikaziyenzakali. But ma ngithi ngiyahlolisisa kahle sebephindukiwe, indlela abaphatha ngayo hayi cha ayikho mnandi. So ngangithi abaphatha njengo-Every Jack and Jill bona bathuthukise
elinye njalo iqembu eliphakamise ilizwe leZimbabwe liqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu, yona elinqobe kumncintiswano we-Victoria Cup ngenyanga kaMpandula. Lo mncintiswano ovuselelwe lonyaka ngemva kokuba kube le minyaka eyisikhombisa ungadlalwa, njalo iqembu leZimbabwe linqobe kwimidlalo emihlanu phakathi kweyisithupha edlalwe lonyaka. Entathelizindaba ezemidlalo uNation Kokoyarira uthi kuzamele ababona ngokuqhutshwa komdlalo we-rugby elizweni bathuthukise imidlalo yabasakhulayo ukuze ilizwe leZimbabwe lizithole lalo selincintisa kumncintiswano efana lezizwe zomhlaba.
Senelise ukudla even iqembu leKenya eliba yiqembu elinazani liyasehlula, so kutshengisela ukuthi iqembu leZimbabwe kwezeragbi liyaphumelela. Kodwa ngokubona kwami singabe lokho siqhubekela phambili sidlala iragbi ezikolo, singenelisa ukuthi siyenze ngcono lathi siqualify World Cup.
Amanye amazwe aphatheke kumncintiswano we-Victoria Cup ngabalisa eleKenya, eleUganda kanye leZambia. Emdlalweni wenguqu iqembu labesilisa elimela ilizwe lenelise ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa we-Africa Cup of Nations oqhutshelwe elizweni lase-Egypt. Bekungokwesine ukuba iqembu leZimbabwe liphatheke kumncintiswano we-AFCON, kodwa ingxabano ebekhona phakathi kwabadlali lenkokheli zomdlalo wenguqu elizweni phezu kweholo idale ukuba leli qembu liphutshe imidlalo yezibaya lisemsileni kwisibaya sikagroup A lahle laphenduka ekhaya. Kumidlalo ye-Premier Soccer League iqembu le-FC Platinum liphakamise isicoco seligi okwesithathu eminyakeni emithathu ilandelana, okutsho ukuba lizaqhubekela phambili limela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu leli lifinyelele kusigaba sezibaya kulo mncintiswano, kodwa liqhuba nzima kwisibaya sikagroup B njengoba selinqotshwe kane kumidlalo yemine. Iqembu le-Highlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Chibuku Super Cup ngemva kokunqoba elenkezo Platinum Stars okutsho ukuba yilo elithole ilungelo lokumela ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederation Cup kodwa ukacaci ukuba lizaphatheka yini kulo mncintiswano. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi ukuphakamisa inkezo yeChibuku kutsho ukuba leli qembu lisendleleni eqondileyo eyokuba libuyele futhi njalo libe izintshantshu emdlalweni wenguquko leZimbabwe. Umdlali weqembu leCapes United uJoel Ngozo nguye okhethe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye bonke lonyaka. Ilizwe leZimbabwe ngomnyaka ka-2019 limiswe ukuphatheka kunhlelo ze-International Cricket Council ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission ixotshe inkokheli zeZimbabwe Cricket izethisa umlando ongaqhubi ngemfanelo ukhetho. Inhlanganiso ye-ICC ibisele ilizwe leZimbabwe ukuba lilunga layo ngenyanga kaMfumfu ngemva kokuba i-SRC ibisele inkokheli ibixotshiwe njalo lokhu kutsho ukuba selilalo ilungelo lokuphatheka kumncintiswano eqoqoyileyo nhlanganiso. Ilizwe leZimbabwe ngomnyaka ka-2019 lithumele abadlali abangamashumi ayisithupha lesikhombisa kumidlalo ye-African Games eqhutshelwe elizweni laseMorocco njalo labo badlali baphenduke bephethe imendulo ezine. Lezo mendulo ngezibalisa yombala wesiliva eyodwa kanye lezintathu ezombala we-2C. Bekungokokuqala ukuba ilizwe leZimbabwe liphutshe elingenelisanga ukuthola imendulo yegolide kulimidlalo selakho laqala ukuphatheka kuyo ngomnyaka ka-1987. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umculo wesintu lapho ukhwegula Thotha Buthethe. Silethemba likholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 wona ungoyisikhalanga. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeya wedolobho lakoBulawayo uthi umnyaka lo ka-2019 esiwugqiba kusasa ubulukhoni kakhulu kuzakhamizi ngenxa yokwehla kwesisindo somnotho welizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo
Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.